ele Zimbabwe lathi lisungula uhlelo lokuhlaba abantu amajekiseni okuvikela uzulu kumkhuhlane we-COVID-19 lakubeka sobala ukuba kumele kuhlatshwe abantu abafika izigidi ezilitshumi 10 million. Okwamanje kulabantu abafika phose inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 689,920 asebehlatshwe okokuqala ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane lo elizweni. Abafika phose inkulungwane ezingamakhulu amane sebehlatshwe okwesibili amajekiseni agoqela eye-Sinopharm, i-Sinovac lamanye. Bayakuthakazelela kakhulu labo asebehlatshwe amajekiseni okwesibili abathi benza lokhu bekhululekile. Umnumzana Victor Dube ngomunye wasebahlatshwa leli jekiseni.
Mina vele ne-condition eyethukela le-high blood pressure. Ngelanga ngatshela ukuthi khona ngibuye uzohlatshwa, kwaba lenkinga eyokuthi i-BP yami yayikhwele kakhulu. Odokotela bangikhankasela ukuthi hayi akume iziyehle. Yathi sehla nje kancane ngahamba ngayahlatshwa okwesibili. Ngase ngicanda engxenye njengoba sesihlatshiwe sokunje ingakhwela-ke engxenye injection lena izangenzani, izangenza olunye ulutho ongalizwisisiyo, kodwa akulanto eyenzakalayo. Sengile amaviki adlula amathathu ngihlatshiwe, akula ngisho kodwa engikuzwayo ukuthi kokhona hhayi kwabangwa yi-injection. Ngizibona nje ngiziphilele.
Udube uthi akaselavalo ngoba esazi ukuthi uvikelekile njengoba sewahlatshwa ijekiseni yesibili.
Kubantu abagulayo umkhuhlane lo bayakutshela ukuthi hhayi akukho lula lokho ukuthi ugule ngomkhuhlane onje. Kungenzakala ukuthi ukubhuqe mbeni uphile, lokho akusazakali. Kodwa umuntu uhlatshwa, nxa uhlatshiwe vele umuntu yana uzihambelayo vele uyabe usizwa nawo kule ukuthi ngesikhiwa i-confidence ukuthi ngangena lapha even abantu bekhwehlela belo mvimbane belani, hhayi mina ngiyakusithi hhayi ngingabamba nje, kodwa hhayi akusoze kungibhuqe phansi ngoba mina i-immunization sengiyenzwa kudala.
Omunye njalo ngumnumzana Leopold Munende, intatheli izindaba esebenza izimele, uchasisa kabanzi ukuba kungani wabona kufanele ahlatshwe ijekiseni lokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19.
Mina ngacina sengisiyahlatshwa ijekiseni le-COVID ngenxa yokuthi kwezinye indawo zikahulumende kwasekuthiwa intatheli izindaba kufuze zingene nxa sezihlatshiwe njengase-State House. Sasingesenelisi ukuyathapha uyathatha indaba khona le kumongameli ngenxa yokuthi basebesithi kufuze sihlatshwe, yikho unye okwenza ngathathwa.
UMunende uthi wakhuthazwa njalo ngokwethulwa nguhulumende ukuba ahlatshwe ijekiseni yokuzivikela kugciwane le-COVID-19.
Njalo ngabona ukuthi ngomsebenzi wami lo njengentatheli izindaba ngihlangana nabantu abaningi kakhulu, yikho kwakufuze ngizigcine mina ngiphinde futhi ngigcine lalabo abaseceleni kwami, ngenze ukuthi nxa mina ngile COVID-19 ngingabaniki, nxa kusenza labo benganika ngingalimali.
Noba nje bethokozile ababili laba labanye, odokotela bathi kukhanya uhlelo lolu lungaqhutshwa ngemfanelo. Udokotela Tinashe Gede, ingcweti wezempilakahle njalo owaba ngomunye wabahlatshwa ekuqaleni kohlelo lukahulumende, uthi kuza kuba nzima ukuthi ilizwe leZimbabwe lifikise inani labantu okumele behlatshwe amajekiseni la.
The problem is, if you are trying to get to 9 million people in 8 months or 9 months, you need to be vaccinating well over 80,000 people. So we are going at about a quarter to probably about a fifth of the speed we need to be going to. And that is a concern. My honest, objective opinion is, I do not think we'll get to 60% by the end of the year. The level of financial commitment, infrastructure, and population acceptance that will be necessary, I don't get the sense we are there yet. I think if we can get to 25% or thereabouts of the population, although it won't be ideal, we'll look back and say we did very, very well.
Kunsukwana isanda kwedlula kuke kwaba le mibiko yokuba ebeseqalile ukusilela amajekiseni okuzivikela kulolu bhubhane lwe-COVID-19 kwezinye indawo kulabo akade befuna ukulihlatshwa okwakuqala. Kodwa ubona ngezokuqhutshwa kwenhlelo zokwenqabela ukumemetheka kwalolu bhubhane esebenzela emahofisini kamongameli, udokotela Agnes Mawomba uyilandule imbiko le esithi kulezinye indawo okulabantu abaningi abayahlatshwa khona okwenza kusilele amajekiseni okuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 kulezo ndawo. Uthi uhulumende usesusa amajekiseni endaweni okulabantu abalutshwana ayewafaka endaweni okulabantu abaningi. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 usubulele abantu abedlula inkulungwane lengxenye 1622 eZimbabwe, phakathi kwabafika inkulungwane ezingamachumi phose amane 39,432 asebehlolwe batholakala bele-COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumenzisi Gama.